sokuyisika disendaba ku VOA indebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Lamukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo mhla ka 12 mpalakazi igama ngu Chris Gande.
Lontungamilinkomo.
Endabeni zethu lamhlanje.
Kodwa kakula bufakazi bokuthi kona labo bantu bakwenza lokho abayikho abakugwetsheleyo. Lanxa nje ubona ukwenza kwakhona kuyatshengisa ukuthi kulezo mbusazwe phakathi kayisikho okuqondile ukutshengisa ukuthi kulecala elidaliwe.
Amalunga eMDCT amathathu akwetshelwa ukuhlala entolongweni okweminyaka engamachumi amabili ngemva kokufunyanwa elecala lokubulala ipolisa.
Ngokubona kwami mina ngibona ngani into engayisiyo into engasabhalwanga kuhle engxenye kungaba yiwo umthetho kwakhona lo wokuthi nxa u-chief justice esephuma esekhaya u-chief justice omutsha kumele akhethwe njani. Ngibona ngani bathi i-constitution abantu abasakucabanganga kuhle.
Ukuxokozela ukudalwa ikukhethwa komkhokheli wabehluli bemthethwandaba yaphezulu u-chief justice kuqhubekela phambili.
Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe selehlise imbadalo ekhitshwa nguZulu nxa ethatha imali yakhe emabhanga kulandela ukukhonona kwabantu ngendleko le.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulomsakazo.
Umahluli wedale le High Court uJustice Chinembiri Bunu namuhla ugwebe amalunga ebandla le MDCT amathathu athi uTungamirai Madzokere uyivone Musaruru alo last mayengahama ukuthi bahlale entolongweni okweminyaka engamachumi amabili ngemva kokufunyanwa belecala lokubulala ipolisa uInspector Petros Muteza emzini weGlenview 3 ngomnyaka ka-2011. Kubika uMavis Kamango kugcweleyo.
Omunye wabo okade thoniswa cala linye uPhineas Ntarikwa kodwa esetheswa icala lokuphathisa ekudalweni kwaleli cala uhlawuliswe amakhulu amahlanu amadola lokuhlala ejele kweminyaka emithathu ebekwe eceleni ngethemba lokuba akasoke atholakala elecala elifanayo eminyakeni emihlanu elandelayo. Batshengise ukukhonona kwabo abalandeli be-MDCT ngokuxokozela bephandle kwedalela High Court ekwethulweni kwalesi sigwebo nguJustice Bunu. Abalandeli laba bebeze ukuzaxhasa abanye babo abatholakale belecala lokubulala ipolisa uInspector Petros Mteza emzini weGlenview 3 eHarare ngomnyaka ka-2011. Kodwa uJustice Bunu uveze ukuba wethulele sisigwebo ngendlela yokukubeka sobala kuZulu ukuba uzojeziswa kanzima nxa ezodala amacala amahlayana. Omunye wabagwejiweyo uLast Mayengahama uke waqaleka ngemva kokwethulwa kwesigwebo sokuhlala ejele kweminyaka engamachumi amabili esebenza nzima. Lesi sigwebo asijabulisanga abe-MDCT okubalisa obona ngezokuqoqwa kwenhlelo zebandla umnumzana Abednego Bebe osichaze njengesinqumo esenziwe kungeniswa ezombusazwe phakathi.
Kusegcekeni ukuthi akulamuntu ongagwetshwa ukuthi ubulele umuntu engabonakalanga ephethe isikhali kumbe engabonakalanga ephethe ilitshe etshaya omnye umuntu. Ngoba okukhona lo judge uyakutsho ukuthi bona laba bantu bayaphongucatshangelwa ngoba babonakala bekuyona leyo ndawo. Kodwa kakula bufakazi bokuthi bona labo bantu bakwenza lokho abayikho abakugwetsheleyo. Lanxa nje ubona ukwenza kwakhona kuyatshengisa ukuthi kulezo mbusazwe phakathi kayisikho okuqondile ukutshengisa ukuthi kulecala elidaliwe.
Ethi kusobala ukuba lesi sinqumo sithethwe ngokungenela kwabezanu PF.
babisa umthetho owawusebenza ngesikhathi samabhunu esika Smith sihambe egangeni kusiye kulwa sifuna ukuqondisa konoko umthetho owawusephulwa ngamakhiwa namhlanje sisizibona sesebenzisa umthetho yamakhiwa anqama nomgago yayangisa
unkosikazi Lindani Moyo OMDCT ngomunye wabasole kakhulu lesi sinqumo
Ansuthiseki ngoba ilitshe kalingabanjwa ngabantu abathathu ukubulala umuntu oyedwa. Ansuthiseki ngakho judgment yenziweyo namba. Simelele ukuthi nje indaba le iphinde ikhangelisiswe.
Amagqwetha amela abane laba bekhokhelwa unkosikazi Beatrice Mthethwa batshela idala ukuba bazokhweza isicelo sokuba batholiswe ithuba lokuhlawula imali yesibambiso eyebail. Ngoba befuna ukusiphikisa lesi sigwebo. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumevis Gama.
Ukukhethwa komkhokheli wabehluli uChief Justice kuqhubekele phambili lamhlanje ngemva kokumiswa ngumthethwandaba kuvike edluleyo. Lolu daba lwamiswa ngemva kokuba umthethwandaba uthe kumele kukhangelwe udaba lokuba uMongameli Mgabe kumele aphiwe amandla ukuthi akhethe umehluli lo kumbe hatshi. Lamhla kubikwa kulababili abame phambili kwekomiti ephiwe umsebenzi wokukhetha abathi uMnumzana Paddington Garwe lonkosikazi Rita Makarau. Kubikwa icele lezanu PF elithiwa Tim Lacoste lifuna ukuthi kukhethwe uMnumzana George Jiweshe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izomthetho uMnumzana Job Sibanda.
Siza kuthiwa iJudicial Affairs Commission ifake iyaphila ukuthi ama-interviews lawo sikhuluma nje kathi sayenzakala. Ngokubona kwami mina ngibona ngani into engayisiyo into engasabhalwanga kuhle engxenye kungaba yiwo umthetho kwakhona lo wokuthi nxa uChief Justice esephuma esehaya uChief Justice omutsha kumele akhethwe njani. Ngibona ngani kathi i-constitution abantu abasakucabanganga kuhle ngoba ama-points afakwa ngujaha ngekhodi ngama-points aqinileyo kuphela akuna muntu ongawaphikisa kodwa nje njengoba idaba lolu lusekhothi ngibe kusukuthi ikhothi yona iza kutsho ekuqineni njengoba isidaba sokusiya e-Supreme Court tshela kusaya e-Supreme Court ngiqinisa ukuthi i-Supreme Court yona iza kutsho ukuthi umthetho ngokwawo navele umi njani ngemva kokulalela abantu bangikhona i-JSC nojaha lo ohambisa udaba lwakhona ekhothi.
Njengoba ama-interviews esenziwa kulokuthandabuza yini ukuthi kuyakhethwa umuntu onguye ofaneleyo kumbe kuzaba lezombusazo?
Hey, that is a difficult question. Ngoba izikhathi eziningi yathi i-constitution inika umuntu onguye o-appointayo, appointing authority inika ilungelo lokuthi nxa kulomunye okhethiweyo kumbe i-JSC ihambisa ibizo lomuntu eliboneyo onguye oncinte abanye kulawa ma-interview. Kodwa i-appointing authority nxa kulokunye akusolayo kwakho ukuthi yathi kibo hhayi i-choice enile kangivumelani layo ayale. So lo umthetho lo umnika yena amandla ukuthi ahale xa engamfuni lo onguyo okhethwe kumbe ofuna bo recommende iyo i-JSC. Kuyenzakala ukuthi umuntu okhethiweyo engxenye appointing authority ebone ngani ngamthembi kangako abe sesala ukuthi aconfirm i-appointment yakhe. So ekugcineni i-politics igcina ingena ngoba nje nxa sikhangele thina kukhanya ngani kakula politics kodwa isiphethe ukuthi i-politics vele yona ikhona ayisozinikele ukuba.
Hello ke uMnumzana Job Sibanda ingcwethi ecubungula izomthetho ubekhuluma le Studio 7 ecingweni ekobulawayo.
Ibhanga elikhulu lelizwe leReserve Bank of Zimbabwe selehlise imbadalo ekhijwa nguZulu nxa ethatha imali yakhe emabhanga kulandela ukukhonana kwabantu ngendleko lebe sithi iphezulu kakhulu. Ukuthatha ikhulu lamadola emtshineni we-ATM kumbe phakathi ebhanga umuntu obehlawuliswa imali ephakathi kwe-$3 le-$5. Kodwa iReserve Bank ithi ukuthatha amadola alikhulu ku-ATM umuntu sokumele ahlawule idola elilodwa kuphela. Kuthi nxa eyithatha phakathi ebhanga kumele ahlawule idola elilama-cents angama-25. Le yinto ethakazelelwe kakhulu nguZulu kanye lengcwethi kwezenotho uMnumzana Rejoice Ngwenya. lanxanje esithi lokhu akusoze kusize ngalutho kudaba lokusilela kwemali elizweni.
Kuyinto enhle kakhulu ukuthi ukuhlawuliswa intengo yemali nxa uyikhipha esiphaleni sokwehlile, kodwa kakuncedi lutho ngoba inkinga ayisukuthi abantu bayesaba ukukhipha imali ebhenki. Inkinga yokuthi imali yakhona vele kayikho ebhenki. Ngibona ngathi ukuqakathekile ukuthi ngaye uyakhangelisisa ngama-bank rates okuqondane lokuthi nxa kuthiwa khona siyagcinisa imali yakho ebhenki, ama-interest akhona ayebe phezulu. Nxa uthatha isikweleti, ama-interest rate ayebe phansi. Yikho okwenza ukuthi imali ibe khona ebhenki lokunikeza abantu imali esikhwameni. Lokhu kwehlisa ama-bank charges, ayi discount njengatsho lutho ngoba kayisoze igcwalise imali esiphaleni sebhenki.
Wona umumo unjani okwamanje emabhanga kulandela ukwethulwa kwemali yama-bond notes? Siyazi indwendwe bezizinde ngaphambilini, so kulobubelo na?
Iqiniso ukuthi akula into entshintshile, abantu vele belokhu bebaningi ngaphandle, imindoda yakhona ikhanya isiba mide. Yena umnumzana uMangula wayesithi yena usezafaka enye amanye ama-bond notes, kodwa angibona ukuthi kuyasiza ngoba vele khona ukuthi ani nxa usithi khona uye ebhenki usiya kuma queue phandle akulunganga. Angiboni kulento kuyento entshintshileyo nje, amabhenki amalutshwana nje kokhona nje aboBarclays awude kuthe khona kade amalayini akhona kade emancane, kodwa amanye amabhenki amaningi engiwabone namhlanje amalayini akhona akakantshintshi. Kutho ukuthi ukungena kwamabhondi nohloku akuwatshengisa ukuthi kuyanceda nje.
Asithi yena usiba lukhulu webhanga elikhulu lelizwe uMangutjka uthe waza kuwe wathi, ayi baba Ngwenya, ngicela ungicebise lapha ukuthi udaba lwemali lolu singalulungisisa njani, ungathini kuye?
Ja, iqotho ukuthi imali engenayo lapha elizweni elutshwana sokuqondane lokuthi ama-industry sokuhlala sengiyahlala phansi ke lo minister, uminister owe-industry lo minister wefinance esitshengise sihlungisisa ukuthi ukuze imali ingene lapha elizweni ingena kanjani, ngoba ukuphumisa ama-exports okwakhathesi kuyahlupha. Sesikhangelane le-foreign direct investment, inika ama-incentives okuthi ukwazi ungene ule $1 million uzoyi-investa loku citizenship yani. So inkinga engiqala ngidile layo ngiyokungena kwemali lokulungiswa kwemali kuma-industry, kodwa ukungeniswa kwemali ama-foreign direct investors lama-remittances avela ngaphandle kwelizwe kabe maningi ukuze imali iyande kwi-circulation.
Umnumzana Rejoice Ngwenya ucubungula ezenotho, sixoxela eseHarare.
Ibandla lezanu PF likhangelelwe ukwenza umhlangano walo oyenziwa kanye ngomnyaka oweconference kuyona le impela viki edolobheni leMasuingo. Isiphathamandla saleli bandla umnumzana Joram Gumbo utshele Studio 7 ukuthi amalungiselelo omhlangano lo asekusibanga esekude, njalo lamhla bebelomhlangano wabaphathintambo iCabinet bexoxisana ngosekusele ukuthi kwenziwe emhlanganweni lo. UGumbo uthi kusasa baza kuba lomhlangano weCentral Committee lawo ozabe uhlolisisa ngomhlangano lo, kuthi ngolwesithathu kwenziwe umhlangano wedale elimqoka lebandla leli iPolitburo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethe ecubungula izombusazi womnomzana Zenzele Ndebele othi lomhlangano yikuchitha isikhathi nje kuphela.
Ngumbuthano nje abawenza minyaka yonke, ngoba bayakwazi ukuthi uhlupho abanalo ukuthi sekumele betshintshe umphathi welizwe kumbe ukuthi umphathi wephathi. Kodwa phakathi kwabantu abakhona kathesi amboni ukuthi kukhona umuntu olesibindi ongafike etshele umongameli umgaba ukuthi hayi mdala esakho isikhathi esithile. Futhi kumele sinandelele ukuthi leyi yi-conference aso Congress, so akukhethwa lutho. Kuyafika nje bethi kona thina ngomnyaka ozayo sizayenza lokhu, kuyabuya lama-teams ama-campaign, kuyabuya lalokhu. So kuyadliwa imali nje kubhadwa abantu idaka emehlweni, ayikho into abazayikhuluma. I don't think ukuthi even bazakhuluma even ne-succession issue le ekhulunywa ngayo.
Kodwa siyananzelela ukubana umehluko okhona lo umnyaka yikuthi i-conference le yenzakala ngesikhathi kungani kulokudonselana amandla kuzanu PF. Asoze sibone yini lokhu kuphuma igcekeni njengoba sibone ngempela sonto umnumzana Jonathan Moyo engani uphoselana aqatha lo mnumzana Jaramba.
Wombono lami bajani ukwenza lokho ngabe ngakafiki ku conference kodwa ukuthi umuntu o akukula umuntu ozafika sibe lesibindi ukuthi ene editina sifuna lokho ngoba sifuna lokho bajani ukuba ukuthethisana emaphepha ndabeni kodwa ngase ngifikile ukuthi ikhulume ngakho ngibona ngani njabula into emangalisa njalo bayazana bona so maybe ekukhulumeni kwakho umongameli uzakhuluma ngendaba ye-factionalism le ebatshela ukuthi bebambane kodwa amboni ukuthi uzafika esitejini sokuthi kwenziwe lokhu nalokhu sakwazi ukuthi ojonathan bafuna ukuthi kukhitshwe u-vice president omunye kube ngu-vice president ongumama ukanti omnankagwa bathi khona nxa kufakwa omunye i-vice president kumele kube ngu-vice president ophuma ebandleni lezaphu ongumama so i-resolution yona leyana ayasuka e-Victoria Falls ukuthi one of the vice president should be woman amboni ipasiswa i-congress le even ingazi ipasiswe kuzabakhona kuzaba kuba le nkulumo nje but angiboni bekuyi-sector okungoba umgangezi istage laye kafuni ukuthi mhlawumbe kube nokulwa ngoba ama-elections aseseduze.
Alo-ke ngumnumzana Zenzele Ndebele ingcwethi ecubungulayo zombusazwe bekhuluma le Studio 7 ecingweni ekoBulawayo.
Kulive Talk namuhla sixoxa ngokuxokozela osokuqhamuke kudaba lokukhethwa kukamahluli omkhulu ozathatha isikhundla sika Chief Justice Godfrey Chikawosiku oselungiselela ukuthiya umsebenzi.
Thumelani text message kunombolo ezithi 0012024650318 ukuze silithinte ecingweni lingenelani kuhlelo.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Esingakangena esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele esivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Ukuthathwa kwendawo ebese ziphansi kombuso wabahlamuki abalwisana lohulumende kamongameli Bashar al-Assad kwele Syria eze Aleppo abanengi bathi kuveza ukuthi impi yomdeni kulelo lizwe ingabe isifika emaphethelweni.
Inkokheli yamazwe angentshonalanga yele Afrika ibikwa izalubhekisa kwele Gambia kusasa emzameni yokukhuthaza umongameli Yaya Jammeh ukuthi achiye isikhundla sokukhokhela lelo lizwe ngemva kokunqotshwa kukhetho olwenziwe ekuqaliseni kwayo nale inyanga.
Umsakazo ngowenu balaleli umsakazo we Studio 7 sisakaza sivela ngapha e Voice of America ese Washington.
Pula wasangoma umtanamu yakula kula
sa kwezempila kahle lamhlanje abacubungula izenotho lezempila kahle bathi imali eyabelwa ugatsha lwezempila kahle ayingeke yaguqula ukusebenza kwalo okutsho ukuthi ngomnyaka ozayo izibhedlela zizaqhubeka zizakhiwo nje abantu bengatholi usizo lokwelatshwa olweneleyo. Okuningi sikuzweni kunothando Sibanda esiphalolo daba ngokugcwele.
Abacubungula ngezenhlala kahle kaZulu bathi kuyakhathaza ukuthi nxa kukhangelwa ukwabiwa kwemali kubudget kukhanya iningi lemali liphelela kuholo lezisebenzi kungela eyokuthuthukisa izibhedlela, ukuthenga imithi kanye lemitshina etshiyeneyo kanye lokwehlisa indleko zokwelatshwa. Phakathi kwemali amabhiliyoni amane amadola, amathathu ayaphelela kuholo lezisebenzi. Kule mali ugatsha lwezempilakahle luthole phose izigidi ezingamakhulu amathathu, i-$280 million. Imali eningi inikwe ingatsha zemfundo, ukuvikela kwelizwe kanye lezokulima. Umnumzana Khumlani Maphosa osebenza kwezamalungelo oluntu uthi ibhajethi yalonyaka iveza ukuthi uhulumende kaqakathekisi ilungelo lempila kahle kaZulu ikakhulu nxa kukhangelwa umumo wezibhedlela zakuleli esezijiye abalemali besiyadinga ukwelatshwa phandle kwelizwe ukuthi abangela zikhwama ezikhudumalayo bavela ngemikhuhlane ebingelapheka.
Inkinga enginanzelelayo ukuthi nasikhangela izimpila kahle siqathanise le budget yethu. Nganika sitshengisa ukuya phambili njengelizwe ukuqakathekisa izimpila kahle. Njengoba abanye sebeke batho nabanye abacubunguli bezomnotho beke bakukhangela ukuthi ngani ibudget le igijimisa kakhulu ezezimali zokuholwa ngabantu, lezamahofisi abantu, ikhohlwa ukwenza lokho esingathi i-service delivery, ukuthi umuntu athole kuhle i-service kumbe athole ilungelo lakhe.
Umnumzana Jafet Dlamini, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kuyakhathaza ukwabiwa kwemali lokhu okungaqakathekisi impilakahle, ngoba izibhedlela zivele sezaba yizakhiwo nje ezingelancedo. Okudanisayo ethi ugatsha lolu luthole imali ephansi kulenikwe ugatsha lwezomvikela ngesikhathi ilizwe lihlalisene labomakhelwane kungiyelampi eluywayo. Sikhuluma kunje izibhedlela ezinkulu ezifana labompilo iNgutsheni leHarare Central bezisehluleka ukusebenza lonyaka ngoba kungela mali eziyitholayo.
Ukudanisayo ukuthi imali le yokubudget for iMinistry of Health in Lutshwane ayingeke ithenge imithi ilungise lemitshina ezibhedlela. Phezu kwalokho, izibhedlela ziyathenjiswa imali kodwa zingayitholi. Izibhedlela ezinkulu ezifana lempilo leHarare Central zidinga ukuncediswa kodwa akulalutho.
Isakhamuzi uNkosikazi Emma Ngulube uthi kokwenziwa nguhulumende kulihlazo njalo akuzwisiseki ukuthi kungani ephatha abantu bakhe ngochuku, ngoba umumo osesibhedlela uzwisa ubuhlungu. Abantu uthi batshelwa ukuthi bazidingele imithi okuyisimanga ukuthi bona bayithola ngaphi nxa yena uhulumende esehluleka.
Abantu kabalamali balezinswelo ezibhedlela kakula imithi yokwelapha. So uyafika esibhedlela ukuthi kufunakala imithi, kufunakala amaphilisi, kufunakala lokhu lalokhuyana ukuthi uyelatshwe. Kodwa ngenxa yokuthi imali kakula, uyayiswela imali, uyaze uyalala esibhedlela iviki yonke ungelatshanga, kungala plani yokuthi uyenzeni ukuthi uze uthole imithi. Nxa ungalaba abazakusiza kusho ukuthi uzaze udischarge esibhedlela ungelatshwanga ngenxa yokuswelakala kwemithi.
UNkosikazi Ngulube uqhubeke elandisa ngakubona esibhedlela sokahulumende lapho athi izigulane zazihlezi zingathintwa, odokotela bemelele ukuthi zithole imali yokubhadala imitshina yokuzihlola ngoba ezibhedlela lezi ingasebenzi. Uthi kuyadingeka ukuthi uhulumende angenele kulolu daba izibhedlela zithole imali eyaneleyo ngoba izizalwane ezingelamali ziyikhotha yomile impenge.
Ngike ngahlangana labanye abakade ngindaba esibhedlela lami engikhona ngale akade elimeli isandla. So isandla lesiyana kwathiwa ahambe kwi-X-ray waswela imali, wahlala khona lapho waze ngamthiya ilokhu ikhona lapho angikwazi ukuthi uyaphetha ngani ukuthi aze ayithathe i-X-ray ukuze ayelatshwe. So hayi, kunzima ukuhlangana labantu, abantu kabalazi imali isibhedlela laso kasila mithi yokwelapha. So angikwazi ukuthi lolu daba lungasetshenzwa kanjani, ngawo ugovernment wethu layo uyasisiza ukuthi ayenze ukuthi kube le mithi esibhedlela abantu beyelatshwe.
Esethula ibhajethi yomnyaka ozayo, umphathintambo wezemali uMnumzana Patrick Chinamasa uphe imali engaphezu kwekhulu lesigidi i-$108 million uhlangothi olukhangela ukuhlaliseka kwabantu i-social welfare lezigidi amakhulu amabili kugatsha olukhangela ubudlelwano kuleli i-home affairs. UMnumzana Chinamasa ulethe njalo umthelo omutsha lapho isilinganiso sokuhlanu ekhulwini i-5% yemali yokutshaya ucingo kubomakhalekhukhwini eza kuya esikhwameni esitsha sezempilakahle i-health fund. Ngimele i-Studio 7 ngingunothando Spanda.
Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC.
Kwezemidlalo lamhlanje iqembu leHighlanders ligqibe inhlelo zokuthakazelela ukufikisa kwalo iminyaka engamajuma etobamnemunye labunjayo ngempela viki. Kubika uJoseph Njanji. Yeah.
ubhedu kulezi nsuku Clement Makwaza ehaya iqembu le-Highlanders ngesonto phambilini komdlalo walo leqembu le-Dynamo semcimbini wokugqiba inhlelo zokunanza ukufikisa kweqembu le-Bosso iminyaka engamachumi ayi-9. Imidlalo phakathi kweqembu le-Highlanders le-Dynamo sivame ukuba lobudlwangudlwangu lokufuthelana, kodwa umdlalo wangesonto udlalwe ngesihle kulokujabula nxa zombili. Umdlalo ufike emaphethelweni iqembu le-Highlanders linqotshwe nge-3-2 ngele-Dynamos ngemva kokutshaya kwembekwa ngemva kokuba isikhathi siphele ezingutshikilobhanqa 2-2. Lo mdlalo ube ngokugcina kunhlelo ezigqutshwe liqembu le-Highlanders ezokunanza ukufikisa kwalo iminyaka engamachumi ayi-9 ezisungulwe ekuqaleni kwalo nyaka ngenyanga kaNhlolanja. Njengengxenye yokuthakazelela kwalo ukufikisa iminyaka engamachumi ayi-9, iinkokheli zeqembu le-Highlanders zivakatshele emathuneni enkosana uRhodes Lobengula Khumalo kwele-South Africa kanye lo-Albert Khumalo eGwatemba. Bobabili u-Albert loRhodes yibo ababumba iqembu le-Highlanders ngomnyaka ka-1926. Olunye udaba elumelayo lomdlalo wenguqu, iqembu lezetherapy Bulawayo yilo eliphakamise inkezo yeJoshua Mqabukonkomo Trukumb Top 8 ngemva kokunqoba eleBosso 9-3 kanyanga omgqibelo enkundleni yeWhite City koBulawayo. Iqembu lezetherapy Bulawayo lithole inkulungwane ezimbili lamakhulu amane zamadola aseMelika ngokunqoba kwalo, kwathi eleBosso 9 lithole inkulungwane eyodwa lamadola angamakhulu amahlanu. Ekhuluma ngemva komdlalo, umqeqeshi weqembu leBosso 9 uMelusi Spanda uthe yena akumdanisi ukudliwa abakwenziwe kufinal ngoba iqembu lakhe belivele lingekho kumncintiswano, kodwa libizwe ngoba ele-Technosphere seliyale ukudlala.
Sabonga uDupana one week sidlala amaqembu asengathrenanga. I'm happy lapho esifike khona. I'm happy. Excellent.
Umncintiswano weJoshua Mqabukonkomo Trukumb Top 8 uqalwe ngusomabhizimisi uKhumbulani Nkomo weTrukumb Mining Enterprise othi yena wangena kwezokumba amatshe aligugu ngemva kokuncetshiswa ngumuyi uDokotela uJoshua Mqabukonkomo. Ngimele iStudio 7 kulawayo nguJoseph Njanji.
Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
Ingcwethi kwezokuthunga izigqoko koBulawayo zithi idolobho leli liyakhokhela kwezokuswenka ifashion. Lokhu yikho osokukhokele ekuqhutshweni komkhosi weIbumba Festival. Kubika uMike Wobe.
Kungxoxo ayenzela lumsakazo, unkosazana Sana Mantu oyingcwethi kwezokulungiswa kwezempatho ezilohlonzi wakoBulawayo ongumqondisi njalo we-Fashion Festival le, uchasisa kabanzi ngokuzokwenzakala.
I Fashion Festival ihlangene le-Ibumba Fashion Festival yenziwa ngoDumo T lapha hlanganisa khona ama-designers wakoBulawayo, e-invite lamanye ama-designers aphuma ngaphandle kwakoBulawayo. Showcase i-end of year collection yethu. Most of the time siyahlanganisa besikushowcase unyaka wonke, then sesikushowcase ka-one. And ikakhulu izama ukupromota abantu bakithi, not the local brands yethu yeZimbabwe.
Uqhubeke echasisa isimo se-fashion edolobheni lakoBulawayo.
Yazi, kuyathabisa kakhulu ukubana yazi iBulawayo iyaphumelela kakhulu endaweni ze-fashion. But vele sesibuyele muva, iBulawayo yenziwa ngokuduma kwama-industries, kuwama-department wonke amaninginingi. But kuyathabisa ukuthi now iBulawayo ihambela phambili endaweni ze-fashion.
USana ozobe ebukisa ezakhe izembatho azihlelayo kulo mkhosi uchasisa izigaba ezishiyeneyo zezembatho alazo ezabe ezibukisa kule festival.
Kuma-fashion shows ikakhulu kujwayele ukuthi laba abayibo abanxusiweyo yibo abashowa izinto zabo ababebela zokuzishowcase-a.
Hayi, siyabonga isikhathi kasavumi ukuba sisonke. Igama nguChris Gande, lilale.
Lami uNtungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka amuri yeZimbabwe.